siyabonga Sandra lo standekile li tshona njani sapho leZimbabwe yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 3 ngompandula 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguntu ngamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngibona kwami mina judgment sikile ngathi ngabe ukuthi ithe njalo ngizinto ombekela ngayo bona ngani judgment sikile enhle kakhulu epromota ama human rights lapha eZimbabwe.
Umthetho ndaba ophatha indaba zesisekelo sombuso welizwe owe Constitutional Court wethula isinqumo sokuthi akukho emthethweni ukuthoniswa kwezisebenzi ze-Election Resource Center ezazifundisa uZulu indlela zokuvota nyakenye.
Lama misconceptions amaningi. I think kutshengisela ukuthi inhlanganiso ezinjengabobhazi lo msebenzi ofanele bewenze ukuthi abantu benelisa ukwehlukanisa between i-commercial radio station le-community radio station. Of course, iSkies FM izaba lebhalansi.
Uhlangothi olukhangela ukunikwa kwemisakazo imvumo yokusebenza logqiba umsebenzi walo lamhla kobulawayo lapho obelukhulumisana lenkampani yesithathu edinga imvumo yokusakaza. Indlela yokubhenka imali ngomakhalekhukhwini e-mobile banking umuntu engayanga ebhenki ikhanya isamukelwa ngabaningi osekubangele ukuthi amankampani alohlelo lolu athole inzuzo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba ophatha indaba eziphathelane lesisekelo sombuso welizwe owe Constitutional Court wethule isinqumo esithi akukho emthethweni ukuthoniswa kwezisebenzi ze-Election Resource Center ezazifundisa uZulu ngendlela zokuvota kungakenziwa ukhetho lwanyakenye. Idale leli lithi izisebenzi lezi ezigoqela umqondisi wenhlanganiso umnumzana Dawanda Chimini, umnumzana Moses Chikora, umnumzana Wazanai Nyakutka, lo umnumzana Faraisa Ngweme kabephulanga iziqondiso zomthetho we-Electoral Act. Lithi abanye abanelaba befundisa uZulu ukuvota ngendlela evunyelwa isisekelo sombuso welizwe. Abantu laba babotshwa ngontulikazi sokusele amalanga ambalwa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edalele ephalamende. Bahambisa udaba lolwetale lomthethwandaba besithi amapholisa ephula amalungelo abo ngokubabopha befundisa uZulu ngendlela ezilungileyo zokuvota. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Job Sibanda utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi siyajabulisa isinqumo esethulwe yi-Constitutional Court.
Isinqumo esithi njalo mbone ngani mina ileyo i-judgment enhle kakhulu ngoba kuyabe kusithi ukuthi umuntu lo nalo uyabe nelungelo lokuthi ngesikhathi sokhetho abe lakho ukuthi bayenze khona lokho kokudistributa ama-materials njalo babe lakho ukuthi bafundise abantu abavotayo ama-voters nokhetho lwangikhona lona lolo. Ngokubona kwami mina i-judgment sikile ngathi ngabe ukuthi itho njalo ngenzelo ombekela ngayo bone ngani enhle kakhulu epromota ama-human rights lapha eZimbabwe.
Kujoni lokhu nxa sukhangelele ukhetho olubuyayo oluka-2018 kambe kuza kutsho ukuthi abantu babengani bakhululekile ukuthi bayenze khonokho okuthiwa i-voter education?
Kusho khonokho exactly ngoba ukuthi i-Constitutional Court ithe yona akunacala lawo madoda ayevotiwe ayelenzi kusho ukuthi loba ngubani oyabe lakho ukuthi uyabe efisa ukuthi akwenze khonokho okwenziwa ngalawo madoda akhululeke ukuthi akwenze ngoba inansi inkundla enkulu yelizwe isithe yona akula qala nxa kuyukuthi umuntu wenze khonokho okwenziwa ngamadoda lawo. Mbone ngani nxa kuyabe kunjalo ngo-2018 hhayi mbone ngani izinto zizahamba kuhle.
Ye kodwa ubona ngizani nje akusoze kube labantu abaningi abagcina sebekwenza konoku. Kugcina sekungani akusakhanyi lokuthi kuya ngapi?
Ye ngibone ngani loba ukubotshwa kwabo khonokuyana. Ngibone ngani yikho lokho amaphoki ngibethe ukuthi amapolisa angibelayo leveki ngaleso sikhathi yikho yayikusho khonokho ukuthi nxa kungaba nabantu abathize abaninginingi abanye bangikhona bengaziwa lo lwazi lwabo lungazakali lona lohambi abe belungelo lokuthi afundise abantu ukuvota ngingathina kuphambanise. Kodwa njengoba nansi njengoba ngisitho ukuthi inkundla enkulu yelizwe isithe yona akula nto embi ngokuthi abantu bakwenze khonokho. Umuntu uyavunyelwa i-freedom of expression. So ngibone ngani mina njengoba inkundla isithe kulungile khonokho akule enye into engenziwa ngabanye abantu abayabefisa nje ukuthi bakuvimbele khonokho.
Umnumzana Job Spanda ligqwetha elilwela ilungelo loluntu obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha olukhangelane lokunikwa kwemisakazo imvumo yokusebenza olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe lugqibe umsebenzi walo lamhla kobulawayo lapho inkampani yesithathu edinga imvumo yokusakaza iCarris Lord Private Limited ezabisebenza phansi kwegama elithi Skies FM ethule lokho ekuphathele uZulu. Kubika uNotando Spanda.
Inkampani le eyiyo njalo edinda amaphephandaba e-Alpha Media Holdings agoqela iSouthern Eye ithi idinga imvumo yokuba lomsakazo webhizinisi iCommercial Radio ezabizwa ngokuthi yiSkies FM. Lengenye yamankampani adinga limvumo agoqela imisakazo yeSkies FM leSkies Metro FM zona ezethule ezikuthwalele uZulu izolo emhlanganweni ofanayo. Ngemva kokwethula indingeko zayo, okhomishina beBuzz baveze ukukhathazeka besithi iCarris Lord Private Limited ingani ijonge ukwenza imali nje ingelani lokuthuthukisa ubulawayo. Bathi le mitshina edingwa yinkampani leyo yokusakaza ilamandla amakhulu kakhulu angasakaza amakhilomitha alikhulu kodwa ilayisensi yona ibanika imvumo yokusakaza amakhilomitha angamashumi amane kuphela usuka kuleli dolobho. Ekhuluma emhlanganweni lo, omkhulu kunkampani le umnumzana Trevor Ncube uthi njengomuntu owazalelwa wondliwa kuleli dolobho ulesifiso sokuthi uZulu athuthuke njalo alondoloze amasiko lendimi ezithiyeneyo ngomsakazo lo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umnumzana Kholwane Nyathi ongumhleli wephephandaba leSouthern Eye njalo obe ngomunye wezikhulumi zalinkampani uthi kulusizi ukuthi uZulu kanye labanye kukhomishini le abehlukanisi phakathi komsakazo webhizimisi lomsakazo kaZulu. Uthi bazazama ngenxa bengathola imvumo yokusakaza ukugcwalisa izifiso zikaZulu ngasikhathi sinye besenza imali yokuqhuba ibhizimisi.
Ekunanzelele ukuthi kulama misconceptions amaningi. I think kutshengisela ukuthi inhlanganiso ezinjengabo Buzz lo msebenzi ofanele bewenza ukuthi abantu benelesi ukwehlukanisa between i-commercial radio station le community radio station. Of course iSkies FM izaba lebhalansi sizathi senza njalo siyabe sinanzelela ukuthi siyibhizinisi ofanele senze imali and lokhu kuzafanele ukubhalanswa indlela eqondile.
Unkosikazi Sithabile Ndlovu oyisakhamuzi ongenela umhlangano utshele abe-AMH ukuthi akajabuli ukuthi lumsakazo ubufuna ukusakaza ngesikhiwa kuphela khona kuleli dolobho kugcwele indimi ezijiyeneyo. Uthi njalo ukungezwani wabo lohulumende kuyakhathaza ngoba wesaba ukuthi bazafundisa abantu ababo indlela yokuphila abangahambelani layo njengabazali lapho besakaza.
Amaphepha aproduswa yi-Alpha Media wonke wasibona siwabala izinto akhuluma ngazo akade kukhulunywa ngomunye lapho ukuthi kanengi bayakriticisa ababhali izinto ezinhle kambe abantwana akusoze bethi athina lapha kwesikhathi sihambele imali kuphela ukuthi imfundiso yenu kambe njengoba ndivele emaphepheni lawo avele ele mfundiso enu asoze lisiphambanisele yini abantwana bethu.
Umnumzana Qhubani Moyo okhulume izolo emele inkampani yeFairtalk Communications yona edinga ukusakaza iSkies Metro FM ungene njalo umhlangano walamhla. Uthi imihlangano le iqhutshwe kuhle njalo uZulu uphume wazaletha imbono yakhe lanxa nje esithi abanye kuZulu bebethengiwe ukuzahlukuluza amankampani abangawathandiyo. Uqhubeke esithi kodwa lokhu bekumele bakukhangelele njengoba kungumncintiswano wokuthola ilayisensi eyodwa.
Mathathu ama-applicants abekhona lathi singabanye bakhona engakutsho ukuthi hayi kuhambe kuhle sibili abantu babuye ngobulenge babo bazobuza imibuzo etshiyeneyo loba nje bekukhanya ukuthi kulabanye aba-applyelela bakade besuke babisa abantu ukuthi bazokantsha abanye kodwa vele kuyatholakala anywhere lapho kulo mdlalo khona esingakutsho ukuthi okusalayo ukuthi sifisa ukuthi onguye ozathola leyo license abone ukuthi uzayisebenzisa ukuthuthukisa isigaba sakobulawayo ngendlela yokuthi asiyenze sibe united.
Inkampani yesithathu edinga ilayisensi yiSky's Radio Private Limited. Lanxanje bekuyimihlangano kaZulu, umgcini isihlalo weBuzz uDr. Tafatawona Mahoso lamdla wenqabele abangenela umhlangano ukukhuluma okwenzakalayo kuTwitter nakuFacebook wathi lamapholisa abekhona alela intatheli izindaba ukuthatha amazwi alabo abakhulumayo. IBuzz iyaqhubeka ngomsebenzi wayo ngolwesihlanu edolobheni leVictoria Falls. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe zithi zizatshengisela ngomgqibelo ozayo eGweru eHarare kobulawayo leMtare zikhalaza ukuthi ziphiwe iholo lazo kulandela imvumo eziphiwe ngeviki edluleyo ngumthethwandaba waphezulu ukuthi zitshengisele ngokuthula. Ngenyanga edluleyo amapholisa avimbele izisebenzi zalinkampani ukuthi zitshengisele ngoba isithi lokho kungabangela ukuqhamuka kodlakela. Umnumzana Tamurai Moyo, umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe eZimbabwe Amalgamated Railways Union, utshele iStudio 7 ukuthi izisebenzi zisola kakhulu ukuthi ziholiswa ingxenye yeholo lazo nyanga zonke kulokuthi inkampani ibhadale isikwelete sonke elaso kuzisebenzi. Kodwa isikhulumeli senkampani kaloliwe umnumzana Fanuel Maskati uthi ukuphumelela kwenkampani yakhe kulingana lomumo wezomnotho welizwe, njalo inkampani yakhe isebenza gadalala ukuthi izithuthukise khona izagcwalisa zonke indingeko zayo.
Abantu kuthetha kulunganga ngokuthi ukubhadala ayisebenzi imali zayo kodwa siyakwazi ukuthi kube bayisebenzise le mali endeke kube sibabike kodwa yomathe singathi siyazama kodwa okukhona ukuthi sizama ukuthi ubele ububo elizokaba right lati sitore ukusebenza especially amakamara abaningi avala siyakwazi ukuthi njengaba izindawo esineke imayida siyavala so wangaba izinto zaba right siyakwazi ukuthi zenza kodwa akwathi siyaza ukuthi kwizimbadala zisebenze salungisa ukuthi umenzi wamadala every month imali esavumelayo yona yona asibutona siyasifuna ukuritretha wena ayikho.
Kodwa labo abachiya umsebenzi kuye bayazuza ipensini yabo, njalo abanye bathi ama-medical aid awasasebenzi.
Lokho njankulu masilizi abachiya umsebenzi yabo bayazuza izimele zabo kodwa siyabaningi isikhathi kuzathola ngesikhathi esinje abaningi wonke ningababuza abachiya umsebenzi hayi bayathola izimali zabo akuthi kusiyabika khonapho hayi siyabavumi ukuthi unto sibanika ngesikhathi esize kodwa imali zabo zonke baya.
Ungasichasisela ukuthi imali ukuthi lizalungisa ngani?
Isikhathi lekuvele amazwe singathola izimali kube uhulumende naye ungasinika imali ukuthi lethe sulisitheke amakhadi esitimela lamawagona wakuthwala impahla siyazama sibili kakuthi singathola nathi imali yakhona ingasilethe sikuvele sizile ebhizela sithi nathi sithole imali ukuthi zenze izinto eziningi ezingazi ukuthi kuvele njengenkampani esitimela enze ukuthi ilizwe layo liphumelele siyazama sibili kodwa ukathi sibele kuvele sizayithola imali yakhona enjengiyikhulumele ngezo yothi siyafuna ukathi sibele $400,000 yakhona ngikhulumele and then akokukuthi bedi ngiyaka e-10 sizafuna bedi 1.9 or 2 billion so kodwa lokho sithembele ukuthi ngathi singayithola ukuthi sithembele zinaluke ugovernor yesibhedlela.
Lo ngumnumzana Fanuel Maskati, isikhulumeli senkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe, obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlangano weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai sekhuthaze amalunga ebandla lakhe edalele ephalamende ukuthi aye endaweni azimelayo ayekhulumisana loZulu ngokwenzakalayo kubandla. UTsvangirai wethule inkuthazo le emhlanganweni awenze lamalungana namhla eHarare. Umnumzana Tsvangirai uthe amalunga ephalamende la kumele ayetshela abasekeli bebandla ngokwenzakalayo kulo. Lokho kwenzakala ngesikhathi leli bandla lilungiselela umhlangano walomkhulu oweCongress ekupheleni kwenyanga ezayo. Kodwa amalunga eMDCT la atshele uTsvangirai ukuthi ukuya esigabeni azimelayo ePhalamende kuyahlupha ngoba kala mali yokuthenga amafutha ezimota. Sixhume isiphathamandla saleli bandla umnumzana Bednico Pepe wachasisa okunengi.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi bandla likhulumisane lalabo abayibo abakhetha abameli bephalamende ngoba abameli bephalamende bakhethwa bengabantu abamele ibandla. So kufanele ke banxa sebekhethiwe bayafika ephalamende baqalisa ukusebenza. Akusikho ukuthi umsebenzi wabo uyabe ungokuyachasisa into zephalamende kuphela. Kodwa uyabe ngumsebenzi wokuthi bayachasisa ke lokuthi ebandleni kumi njani, mhlelo bani esilazo njengebandla. Njengoba nje silungiselela ukuya kuCongress, mhlelo bani esizenzayo ezokuthi siqoqe abantu njalo sibathwale baye kuCongress. Yikho ukuqhakatheka okade kukhulunywa ke ngumkhokheli webandla kuma members of parliament.
Isizwa kuthiwa hayi into kungani kazimanga kuhle kubandla, imali yasilela kakhulu ikakhulu ngalesi sikhathi libhekane lomhlangano weCongress. Ludubo lungakanani lo leli libhekane lalo?
Okwakuqala ke okufanele ube kwazi ukuthi udubo lwemali kayisilo dubo lweMDC kodwa ludubo lwelizwe. Ilizwe kalila mali, umgabe sowadla imali yabanikazi, watshontsha imali yabanikazi, wabhidliza umnotho wabanikazi. Ngalokho ke ilizwe kalisela mali. Nxa ilizwe lingasela mali kangikubona ukuthi kungathiwa ibandla kalisela mali ngoba ibandla lithola imali elizweni eyiyo eyabisetshenzwa ngabantu phakathi kwalelo lizwe. So akula sizathu sokuthi kuthiwe ibandla kalila mali ngoba okunye okuqhakathekile okufanana lokuthi abantu bakwazi ukuthi ibandla lile mali ngoba lile mali eli ebanjwe izano ephosa ifike i5 million. Okokuthi banganika ibandla leyo mali, ibandla lile mali enengi kakhulu. Okubi kuphela yizano PF ngoba bafuna ukuthi babambe abantu ngamandla, bafuna ukuthi babambe izinto ngamandla, bafuna ukuthi babhidlize umnotho baze babhidlize labantu bakhona.
Umnumzana Bednico Pepe isiphathamandla sebandla leMDCT. Kunjalo nje uTsvangirai uthi ibandla lakhe lithwele nzima ngokuqhuba inhlelo zalo ngoba libhekane lobunzima bemali. Uthi ngokwehluleka ukupha ibandla lakhe imali emele liyithole phansi komthetho wePolitical Finances Act, uhulumende weZANU-PF wenza lokhu ngabomo ejonge ukudiliza iMDCT. Uhulumende ukweleta ibandla leZANU-PF lele MTCT imali engangezigidi ezinhlanu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako ukuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Kuleftok lamhlanje sikhangela udaba lokubhenka ngomakhalekhukhwini olwe mobile banking. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Kustudio 7 sithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na? Yikuphi elifuna ukukuzwa emoyeni? Thumelani i-text message kunombolo zethu ezithi 001-202-205-9942 kumbe lithumele i-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Lingathumela njalo iWhatsApp kumakhalekhukhwini wethu. Inombolo 001-202-465-0318. Lamhlanje silencwadi esithole ngeWhatsApp ivela kuPretty Moyo yena othi, siyalibingelela lonke, sibonga imfundiso yenu enhle mayelana lezendulo ezamakhitshi kanye lokuthi abanye bagcine amasiko. Ngibingelela uThandi Moyo ohlala eNtumbane kusi kanye lemuli yakhe. Siyabonga mlaleli. Incwadi yesibili ivela kuShon Nkomo oePlumtree eMachinge yena othi, ngibonga laba bantu ababuye lohlelo lwamakhitshi, abantu lezinsuku sebachiya okosendo, sebesithi baphila isikhiwa yikho bengasasindi, begudule izindlu sebeplastela ngesamende okunye yibuvila. Siyalubonga lolu hlelo. Libingelele ugogo uMargaret Chuma, qhubekani lomqondisi. Ngiyabonga. Hayi, lathi siyabonga balaleli, qhubekani lisithumela incwadi zenu. Indlela yokubhenka imali ngomakhalekhukhwini umuntu engayanga ebhanga e-mobile banking iya isamukelwa ngabaningi, osekubangele ukuthi amankampani alohlelo lolu athole inzuzo eningi kakhulu. Kubika intatheli izindaba yethu uChris Gande.
Awumi emzileni, awudingi imali yekhombi yokuya ebhanga, njalo awudingi mali yokuvula ibhuku lebhanga. Okudingakalayo ngumakhala ekhukhwini wakho nje kuphela. EleZimbabwe ngelinye lamazwe yasebenzisa indlela yokubhenka imali ngomakhala ekhukhwini, i-mobile banking. Kuzwekazi le-Africa, iTanzania yiyo ilizwe elikhokhelayo ngokubhenka ngomakhala ekhukhwini. Ingcwethi kwezemnotho yelizwe umnumzana Eric Block uthi okunye ukwenza iningi leZimbabwe lamukele indlela yokubhenka ngomakhalekhukhwini ukuthi abantu abaningi abaselathemba lamabhanga, ngoba eminyakeni edluleyo kuze kume ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe sokuthi sisetshenziswa elemelika, abaningi balahlekelwa zimali zabo ezasemabhanga. Kodwa enye njalo ingcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Ngoni Jibije wayesebenzela ibhanga leStanbic utshele iStudio 7 ukuthi abaningi bamukela indlela yokubhenka ngomakhale kukhwini ngoba usenza umsebenzi ube lula.
Uyabona ukuthi abantu bonke, even abantu abasemaphandleni sekwanise ukugcina izimali zabo ebhenki. Amanye amabhenki lawo akade khona kungabi le mobile banking lawo azama lawo ukuthi abe layo i-mobile banking. Lakho-ke kulokunye okungazwana kuhle phakathi kwamabhenki akhona le-econet, ngoba amanye amabhenki ayo efuna ukuthi angene loku mobile banking, kodwa i-econet ikhanya ngani yabe ingafuni, ifuna ukubabhadalisa.
Inkampani kamakhalekhukhwini i-econet ithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili i-2 million abasebenzisa indlela yokubhenka ngomakhalekhukhwini ngenyanga eZimbabwe. Kesizwe ingcwethi kwezenotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ye, kunjalo ama small transactions amancane nje, hayi mobile banking iyanceda, kodwa ibhanki kalisozile kubhawulwe kunje, bayadeclare nje amanyabana nje kathesi ukuthi ama-profit amabank asephezulu. Hhayi, kasozabalwa. Ukusebenzisa ibhenki efonini kuhambelana lokwazi ukubala, futhi njengoba thina singathi sifundile kancane sikwazi ukubala kwendakala ukuthi ngajabulela ukuthi sibe sisebenzisa izimali ezihamba ngomakhale kukini.
Indlela yokubhenka ngefoni le iyamukelwa ngabaningi, kodwa enye njalo ingcwethi kwezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kutshera uthi lanxa kunjalo amabhanga awezakhiwo azahlala ekhona.
Uthi nxa sikhangele ukuthi ukuba le-akhawunti kuyadula ngoba ngenyanga ngenyanga ibhenki likuthathela $3,517. Ama-bank charges, abathi ngama-bank charges. Nxa sikhangela i-mobile banking, lizabona ukuthi bayawuthatha nje ukuthi uthumela imali kumbe uthenge something. Bayawuthatha nge-transaction, abakuthatha akula ma-bank charges akhona ku-mobile banking account. So ngibona njengani izo ezinye izizathu ezibangela ukuthi iZimbabwe ibe le-mobile banking eqedileyo.
Omunye osebenzisa indlela le e-mobile banking uMnumzana Raymond Phiri uthi kasoze alugqobe njalo ebhanga ngoba ethakazelela indlela entsha le angayenza laloba ezihlalele nje endlini.
Kona ngani very efficient ngoba akudingakali into eziningi, like uvalo owenzakala emabhenkini kumba ukuthi uvalwa kumbe ithwani ibhenki sivalile ngoba ena it's 24 hours. Ekuqineni ukhanya ngathi ibhiliki vele hhayi ayisancedika kakhulu sibili ngoba lefoni le ekokheshi labo-tendi keshi laba hhayi yibo abangani aba-efficient kakhulu njalo umsebenzisa wangkhona ku-easy kakhulu.
Kulokungezwani phakathi kwamabhanga lamankampani kamakhalekhukhwini athi iNet1, Telecel, iConnect, lamabhanga athi umthetho weBanking Act kawuvumeli ukuthi amankampani kamakhalekhukhwini enze lumsebenzi. Kodwa ingcwethi kwezenotho uMnumzana Kutshera uthi ukungezwani lokhu akusoze kuphazamise umsebenzi lo. Indlela yokubhenka ngomakhale kukhwini le ilengxaki ezilutshwana ikakhulu ezibangelwa ikungahambi kahle kwamagagasi i-network. Ngimele iStudio 7, yimi uChris Gande ngise Washington DC.
Nansi impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Dynamos 2, Chirezi 0, Highlanders 0, Buffaloes 0, FC Platinum 0, Triangle 2, Chapungu 3, Chicken Inn 1, Black Rhinos 1, Harare City 0. Banjana Junior egqiba uhlelo kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Uhlangotho lukhangela ukunikwa kwemisakazo imvumo yokusebenza lugqiba umsebenzi walo kobulawayo. Indlela yokubhenka imali ngomakhalekhukhwini mobile banking umuntu engayanga ebhenki ikhanya isamukelwa ngabaningi eZimbabwe. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilani.